kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 11 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that the accredited party cells make the party win general elections.
Ibandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 kungakhathalekile lokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle.
No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Yacela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajika kuyekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day uNdimsochuma is going to come back home intact. God bless all of you. Nkulunkulani busisi.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi makhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe ngolwesithathu, kwatholakala abangamachumi ayisithupha belegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzazakala kungakhathalekile lokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle. Lapho uZulu akhala ngokuthi udla imbuya ngoluthi, umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba, isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Mike Bima uveze ukuba ibandla leli seliqalile amalungiselelo okhetho lapho abakhangele ukuthola amavoti edlula izigidi ezinhlanu 5 million. Uqhubeke esithi abamabandla aphikisayo eZimbabwe kawenelisi ukumelana labo ngoba eyiwo asebenza lamanye amazwe ukubhidliza umnotho weZimbabwe. Uthe umhlangano abawenze ngenyanga edluleyo eBindura uveze sobala usekelo abalalo njengebandla.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that the accredited party cells to make the party win general elections.
Asilungisa amaseli omhlangano ethu ugatsha lwe-commissariat luzaqhubeka luze lube kwazi ukuba ibandla liyanqoba kanzima ngomnyaka ka-2023.
Ubima ubuye wakhuluma ngodaba lwamakampani asebenza eZimbabwe engaphansi kwabantu bakwamanye amazwe emsebenzini efana leyokwemba, amavinkili okulungiswa inwele, izigayo lokunye kumele abe ngasebenza lezizalwane zeZimbabwe phakathi. Ethi lokhu bakwenza ukuze kuqiniswe uhlelo lwe-indigenization and economic empowerment olokulondoloza umnotho welizwe usezandleni zabansundu.
Bulawayo, it was a big success. It was then followed by another successful rollout program in the Midlands.
Hamba kubulawayo ngodaba lolu saya njalo enkabazwe, kodwa sasisima silungiselela umhlangano wethu omkhulu, kodwa sifuna ukuba kuqhubeke ngoba amabhizimusi kumele ancede abensundu.
Uphinde wathi indlela uhulumende asebenze ngayo kumalungiselelo langesikhathi semhlanganweni we-COP26 kuveze ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele kangakanani ukuthuthukisa umnotho ngendlela asadinga ukubumba ubudlelwane obuhle lamanye amazwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe iZANU-PF kayisoze yafa yanqoba kukhetho luka-2023.
AmaNdebele bathi idonki ingazala umuntu uma iZANU ingawina, izavothelwa ngubani? Abantu beZimbabwe bonke sebesuthi ngohlupho oluvela kuZANU-PF. Njalo iZANU-PF ivothelwa ngokhokho hayi okhulu. Abatwana bonke 18 and above bafike ku 57 bavoteli MDC Alliance. Ikho ke sibona ngani badlala lesikhathi. Khangelani bona ama war veterans sede belawo iminyaka yonke sebe babopha.
Ingisho bezombusazo umnumzana Mike Sigola uthe unqoma uhulumende ngokudinga ukuqinisa uhlelo lolu lokuthi abensundu batholiswe amathuba kuza mabhizimusi.
Ungumbono omuhle kakhulu nxa kona lokhu yikho abafuna ukukuyenza. Kodwa zabe sicela ukuthi kungabi lokudlelwana phakathi, kungabi le-corruption. Abe zithi ngokwama-locals akube ngokwama-locals. Ayikho into bethi ngokwama-locals sebenikana bona ngokwabo amathenda namakhampani lawo ukuthi berun izinto lezi. Azibe open to wonke umuntu into lezi. Wonke umuntu ole mali ofuna ukurun ibhizinis enjengayona le ayenza.
EleZimbabwe liya kukhetho ngomnyaka ka-2023 kukhangelele ukuba ababandla ahlukeneyo azathemisa uZulu okwehlukeneyo kungaziwa ukuba iZANU-PF ingabe ifuna amavoti loba iqinisile na ukupha abantu amabhizinisi lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kubhubhe abantu abathathu ngomkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu. Kwatholakala abangamachumi ayisithupha 60 belegciwane le-coronavirus. Phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili ngabezikolweni zeMathebeleland South, kuthi abalichumi lane 14 ngabezikolo zeMaswingo. Uhulumende uthi amahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane ezilichumi lane lengxenye 14,638, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,862. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Abayizigidi phose ezintathu 2.7 million bengabahlatshwe wonke amajekiseni womabili. Kulabanye abathi kuqakathekile ukuba leZimbabwe libe lamabandla aphikisayo amanengi. Abanye njalo ngabathi akuqedakali ukwenziwa ngamabandla aphikisayo ngoba lawo akhanya engelandaba loZulu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekela ukubunjwa kwamabandla aphikisayo amaningi ngesikhathi sokhetho khona uvele kulamanye aqhuba umsebenzi ofanayo bathi abantu bonke balelungelo lokusungula inhlanganiso abazifunayo eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubunjwa kwamaqembu azombusazwe nxa sekusiya ekukhethweni kakusonto etholakala kuphela eZimbabwe, iyatholakala endaweni ezihlukahlukeneyo. Sikubonile eSouth Africa abantu besukuma beforma ama-organizations ukusiya okhethweni lolalolo oludluleyo. Into etholakala kuzo zonke izindawo ezinjenga kithi ezinjenga ubo South Africa. Yebo kambe ungabe kungandanga eAmerica nakwezinye indawo zaseEurope, kodwa kukhona ukubona eNorthern Europe, eAfrica, eAsia kanjalo.
Uncube uthi lokhu kuveza ukuba abantu eZimbabwe bafisa kube lohulumende kaZulu.
Vele kucakathekile ukuthi amacembu ezombusazwe abe khona abe manenge, yikho kuthiwa yi-multi-party democracy nxa kunjalo. Angazabe ngu-1,000 angazabe mangaki, akula msebenzi lokho. Abantu bazakwazi bona ukuthi bakhetha wapi, bathanda wapi. Amazwe amaningi ungazibone kula maphatha amabili alokhe wina. Akutsho ukuthi kula maphatha amabili kuphela, abe maningi kakhulu kodwa abantu bakhethe la bafuna ukuthi bayavotele. Kanti-ke asingakhohlwa ukuthi njengakithi iZANU izaphuma. Nxa engekho la maqembu iZANU vele ingaphuma phela iyasidilike. kucho khona ukuthi leza bisingeni lesihlalweni yabisiyodwa kungela ama opposition parties kucho khona ukuthi kuzafanele ukuthi aqalwe phansi adalwe kabutsha njengalokho abengasekho kuyingozi ke lokho emphakathini ukuthi kube lesimo esinjalo
abakhonona ngokubunjwa kwamabandla amanengi aphikisayo bathi kukhanya inengi lawo kawala njongo ezicacileyo umnumzana Thabani Godlwayo ngomunye okhonona ngokwenziwa ngababumba amabandla aphikisayo amatsha
ipolitics ye-Africa ngokubona kwami ibulawa yikho lokho ukuthi umuntu avele abe yipolitician usengenwa yibutsotsi usengenwa yibutsotsi ukuthi akasabacabangi laba bantu abamfake esikhundleni abamkhashileyo bebe sefuna ukukapula yedwa abantu ikanti abafuni imali kodwa bafuna ini intuthuko sisifiso sami ukuthi ma kuthiwa ngiyavota ngiyakubalot box ngiyavota ngivotela iqembu endithandayo whether ngivotela izaphu ngivotela i-MDC ngivotela izanu kodwa ngivotele iqembu engilaziyo ukuthini lizangibhekelela kusasa kunye labantu abami bekwazi ukuthi abantwana ngabahlupheki isikolo abantwana ma kuthiwa ngoba izidingo zabantu vele liyazazi abantu bafuna ukuthi babe nesibhedlela bokube lezikolo kube lezibhorane emakhaya lasemadorobheni lakho baba befuna into ezifana lazona lezo
kula mabandla aphikisayo eZimbabwe edlula ikhulu 108 kukhangelwe ukuba azafika phose ikhulu lamajumi amabili ngesikhathi kusenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2023 ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs dube
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu. Inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 20 Mfumfu lonyaka abantwana abane abayizelamani uZidane Muti oleminyaka engu-6 uZaid Muti ole 11 uAllen Moti ole 13 noZia Moti ole 15 bathunjwe ngamadoda ayisikhombisa ayehlomile ephelele abakhipha ngodli emoteni eyayibasa esikolweni edolobheni lePulugwane eLimpopo amapolisa athi laba bafana khona betholakala lamhlanje sekwedlule amalanga angamajumi amabili Undumiso Chuma oleminyaka engu-18 wachiwa nguyise ezitolo eseduze lendlu yangakibo elokishini leUvel eJohannesburg esiyagela inwele mhlaka 7 Mpandula lonyaka. Uyise umnumzana Nqobile Chuma uthi kuze kube lamhlanje indodana yakhe ayibonakali. UChuma ucela iloba ngubani ongaba lomkhondo wokulonda indodana yakhe ukuthi athintane laye kumakhalekhukhwini eGoli. Kunombolo ezithi 0739155602 loba athinte ipolisa eliphethe loludaba enkambeni yeUvel uwarrant officer Mukhetse kunombolo ezithi 0663023364
so bengicela ukuthi abantu bakaJehova ningidingisele ingane ipicture yona le lapho bengicela nalabo abafuqa umoya engcwele ukuthi let's pray until something happens no satanic power no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth ngiyacela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajika abuye ekhaya engophilayo ngiyakholwa ukuthi one day uNdumiso Chuma is going to come back home intact. God bless all of you. Unkulunkulu anibusise.
Lezi zehlakalo ezimbili kuphela phakathi kweziningi kakhulu ezenzakala kwele South Africa osuku. Ngokwesibalo samapolisa bayedlula izinkulungwane ezisithupha over 6,000 abantu abathunjiweyo phakathi kuka 2019 lo 2020. Banengi abantwana phakathi kwaleli nani. Iningi lalaba bantwana litholakala lifile kanti abanye banyamalala kokuphela. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimbokodo onkosazana Victor Mathutu uthi njengenhlanganiso emela abazali abalabantwana abafunda lokuhlala kule South Africa bakhathazekile kakhulu.
Kusiphatha kabuhlungu kakhulu ukwenyuka kwezinga labantwana abanyamalalayo lapha eMzantsi Afrika. Abanye badojwe sebefile becuyiwe, abanye badojwe njalo bebulewe kungaziwa ukuthi abantwana babulawelwani. Kuyasikhathaza kakhulu, siyadinga siyayiswela imbangela yokuthi sikwazi ukuthi abantwana laba babulawa nje babulawelani, kwenze njani, ngubani lo muntu onguye singamkhomba ngomunwe sithi nangumuntu onguye owaziyo ukuthi kwenziwani ngezithi lezi ezicuywe ebantwaneni.
Ngokutho koxaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Institute for Security Studies kwele South Africa, abanye balaba bantwana bathathelwa ukuhlukunyezwa ngokocansi, kanti abanye bayabulawa kufuneka izitho zabo. Kwezinye izehlakalo kuyabe kungumbango wabantwana phakathi kwabazali asebehlukene, kanti ke abanye bantshontshwa izikliwe eziyabe zifuna ukuhlawulwa imali ukuze zibakhulule. Amapolisa onakwesa abazali ukuthi baphangise ukubika nxa umntwana esenyamalele loba ethunjiwe, hathi ukuhlala amahola angamachuma amabili lane njengalokho okuthiwe ngabanye, ngoba lokhu akuseloqiniso. Mele Studio 7 Johannesburg, wele South Africa, nginguTuso Khumalo.
Kulive Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
FWD kuyaphi owaba ngokugcina ukukhokhela uhulumende wobandlululo kwele South Africa kaseko. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba uDe Klerk ubhubhele endlini yakhe namuhla duzane ledolobho le-Cape Town. I-FWD Klerk Foundation ibika ukuba ubulewe umkhuhlane wemvukuzane yamabhaphu. UDe Klerk wethusa umhlaba wonke jikelele ngomnyaka ka-1990 esanda kungena ehhofisini kamongameli ngokwethula udaba lokuthi sokuzavunyelwa ukuba ibandla le-African National Congress lisebenze okusemthethweni. Waphinde wavikela idala lephalamende ngesikhathi esifanayo ukuba uhulumende wakhe uzakhulula uNelson Mandela wayesevalelwe entilongweni okweminyaka engama-27 years. UDe Klerk loMandela bathola isixoxo se-Nobel Peace Prize ngomnyaka ka-1993. Ele Kenya selivalise inhlanganiso ye-Kenya Football Federation ngenxa yobukhohlakali. Ilizwe leli lithi lizabophisa bonke abacatshangelwa ukuba bakhambula imali leyi abayinikwa nguhulumende benza abakufunayo ngayo. Kubikwa ukuba kule mali eningi okumangalisayo iyachaphazwa yinhlanganiso le. Namhla kwele Melika lusuku olwe-Veterans Day okunazwa abalwa impi ezijiyeneyo. Umongameli Joseph Biden wethekelele emathuneni awe-Arlington National Cemetery lapho afake khona amaluba ethuneni lesoja elingaziwayo elibizwa ngesilungu ngokuthi yi-Tomb of the Unknown Soldier. Ababekubutho abafika 400,000 bangcwatshwe emathuneni la. Bayahlonitshwa okumangalisayo abalwa impi ezijiyeneyo zokuvikela ilizwe leMelika. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America.
Ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu kwenzakala kungakhathalekile le migoqo yabezempilakahle yokuthi abantu bengabuthani bebaningi. Kambe kuzahamba njani kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, endawonye lesiphathamandla sebandla leMDCT, umnumzana Peter Moyo, onguye osungula lingxoxo.
Ya ubona kwami akunanto etshintshayo, kuyafana njengesuku zonke. So mina ukubona kwami akuncedi ukuthi khona siye kuma-elections singele ama-electoral reform. Amboni kusebenza, ngabe sonke siyabambana sithi ka akuyiwa kuma-elections ngaphandle kulama-electoral reform.
Nanto udaba mnumzana Mqondisi Moyo, ubona ngani lungenziwa na ukhetho?
Ngiyabonga babuka.
kwethu moyo hayi lona ukhetho njengoba sitho izanu PF ihlezi intimidate abantu iwina ngokuintimidate abantu ayisoziyekele vele ukuhlukumeza abantu ukhetho njengoba usazi babuganda ukuthina iagenda yethu vele ihlukile lama agenda mhlawumbe abo babu uPeter Moyo lapha beku MDC kule ndlela nje sikhangelele ngayo though ekhuluma ngama reforms it's unfortunate ukuthi MDC bona babu Moyo bake baba lethuba lokuthi balungisa ama reforms bese sephakathi labo bese sele big say than isay abalayo kathesa ba relax so kathesa ku expecta izanu PF isiseli yodwa isithi le 2/3 e parliament ukuthi yenza ama reform akusoke kuvume nxa usakhumbula ukuthi Jonathan Moyo wake wathi izanu PF cannot reform to remove itself from power vele lokho esingakukhuluma ngama electoral reforms akusoze kube inkizane engayenza ukuthi ama opposition ayikhiphe esihlalweni but ke thina njengemthwakazi Republic Party sizoba lendlela zethu ngoba thina sifuna ilizwe lethu asifuni iZimbabwe
nanto ke udaba mnumzana Peter Moyo uyakhuluma lapha umfoweni uthi yena laphambanisa nga liphakathi laphana lalungisa ama electoral reforms kathesi kuzabanzima uthini
likhotho lelo uright kakhulu sangena laphana sayolala especially ngesikhathi seGNU kwaba liphutha ukuthi kona abantu abahambisa khona ngale sihlaba dalela bakhohlwa ukuthi bona kuyini isadaki I think iyatshela umuntu wonke ukuthi bona lingayi kuma-elections balingazange lenza amayalipho kathesi unkosazana uJwane uwile we-United Nations uthi bona yenzana ama-reform so into leyo akufuzanga sitshelwa ngabantu abanye abantu abaphandle kufuze sizibonele thina sodwa ukuthi ngaze siwine ngomhlobo wuphi izanu P F iyathi iwinile ingawinanga so into ekhona is to create a crisis sokuthi akula muntu oza kuya kuma-elections omthakazi la ngabayale bathi vela asifuni sonke siyale laba-independent candidates ngabale ukuthi asiyi kuma-elections ezinongo kungena ama-electoral reforms amasotsha ngabatshiyane lento lezema-elections amapolisa ngatshiyane lento zema-elections i-ZEC must be independent i-ZBC must be independent kube very objective asifuni ama-elections esimenemene ukusanitizer into ezi-wrong
ye manje mnumzana mqondisi Moyo wena ukubona njani ukuthi ukhetho lungenziwa akhona amanye amabandla azangena manje kuzanceda ngani
ngiyabonga babugande ngiyabonga futhi ukuthi umfowethu Moyo uyavuma usebenzisa ibala sisibile lihle lokuthi bangena balala bakhohlwa asoze siyekele thina babudu ugande ngoba i-strategy se-MRP vele sehlukile kakhulu kulamanye amabandla izanu PF siyistada siyisukisela ngo-1980 iqiniso lithi izanu PF ayikaze wine ama-elections kusukisela ngo-1980 but iyazifaka isebenzisa imilitary amapholisa izeki njengoba sitho umfowethu uPeter Moyo lapho soke kathesa izandlifu ayifuni bantu ezathi batshela ithi yenzani into enje lilalele ngoba ukulalela izanu PF ufana lokuthi njengoba ekhuluma ngokuyisanitizer uyayisanitizer uyayilegitimizer ukuthi ayingene kuyadanisa ukuthi abafowethu be-MDC even ngo-2017 sababona bejustify ikhuka mnangagwa imilitary coup besiyamcongratulata umnangagwa thina sibone ukuthi uthabela ukuphuma kwamgabe ufaka umnangagwa lezanu yakhe awenzanga lutho ngoba izanu PF isesystem enija i-overall yonke so ke khonokho kungama-lessons lithoka ukuthi khona vele izanu PF awusoze udile layo usebenza nge-system yayo ne-operator ngayo ngoba ungenza njalo iyakuginya yikho ubona yona i-MDC kathesi omoyo benje sebehlakaze oba zimvava ngenxa yokuthi bahlala besanitize izanu PF mina engihlala ngisithi aso-political party vele izanu PF ise-cult inkolo engalani lokuthi khona ifuna ukuthi abantu bezimbabwe baphile
hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Peter Moyo usitshele wena ukubana ngokubona kwakho impumela engaba khona kukhetho luzayo ubona ngani impumela ezamukelwa yini ngabantu bonke
akuvumeki vela akula mntu okuyamukelayo lokho yabona ukuthi kula ngo-2008 sesisele e-government of national unity watshaya umuntu so kwabulawo abantu asifuni khonokho ukuthi khona siye kuma-elections sikwazi ukuthi khona abantu bazabulawa unnecessarily we are not in a war so into ekhona yikuthi khona izanu PF kathesi bayavuma ukuthi ama-electoral reforms they are necessary so ngibona ngathi kumbe siyenze khonokho sivume ukuthi khona siye ayenze singavumi ukuthi khona abe ngama-electoral reforms aza kuyenza izanu yodwa ngoba bangazenzela abakufunayo
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla leMDCD ubexoxa endawonye lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lise South Africa sikhuluma nje lilinde umdlalo wanamhlantambama lapho elidibana leqembu lebafana bafana umncintiswano wesibaya sika Group G okudinga amaqembu aza kuyadlalela kumidlalo yezizwe zomhlaba yenkezo ye World Cup okuningi asibuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe ngaliselalo ithuba lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano weWorld Cup ozaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Kodwa ophethe isikhundla sikamqeqeshi wamaWarriors uNorman Mabheza uthi bahlose ukuthatha yonke yomithathu imiklomelo namhla.
Kule mpumela emithathu etholakala emdlalweni wenguqu njalo sidinga enye yakhona ekudlaleni kwethu kodwa injongo yethu ngeyokuthi sinqobe. Iqiniso elikhona ikuba bese siphenduke saba chuzwa njalo kumele leso simo siguquke yikho-ke kumele sibophe ziqine ukuze sithole impumela ezasenza lathi sizizwe singabantu abalesithunzi.
Iqembu leZimbabwe yilo elijeke amanye amaqembu engalaneni yemiklomelo kusibaya sika Group G lilo mklomelo wodwa eliwuthole lize libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele South Africa ekuqaleni komkhankaso. Ngemva kwalokho linqotshwe nge-1 kanyangele Ethiopia kwimpumela edale ukuba ube ngumqeqeshi weqembu lesizwe uTrap Golokarusich alahlekelwe umsebenzi. Isikhundla sikalokhu asithethwe Mabheza wezibambi esidukwini isikhathi iqembu leZimbabwe linqotshwa nge-3-1 ngeleGhana khona liweleGhana. Kwathi emdlalweni wesibili leqembu elifanayo odlalelwe esikodlweni iHarare leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanya. Ngemva komdlalo wanamhla iqembu leZimbabwe lizemukela ele-Ethiopia ngensonto mhla zili-10 kuyona le inyanga kaLwezi okuyabe kungumdlalo walo wokugcina kusibaya sikaGroup G. Iqembu elizaphutsha lihlezi phezu kwengalane yilo elizadlulela kusigaba esilandelayo somkhankaso lapho kuzaxekwa khona amaqembu ali-10 abeqede imidlalo yezibaya phezu kwengalane kuthi azaphungelela lapho yiwo aza kuyamela izwekazi lase-Afrika kwele Qatar ngomnyaka ozayo. Ngomunye umdlalo wesibaya sikaGroup G odlalweni namhla emini iqembu leGhana lele-Ethiopia abe ngutshikilo bhanqa 1-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lenziwe umthwalo olula kabi liqembu lezivakatshi elaseBangladesh elinqobe ngama-wickets ayi-2 emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-1-day international oqhutshelwe enkundleni eQueen Sports Club ngolwesithathu ekuseni. Iqembu laseZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angama-40 lathoba 2 kuma-overs angu-23.2 kuthe iqembu laseBangladesh seliphendula liphangela kuthelela amaranzi angama-40 lathoba 1 kuma-overs angu-10.4. Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawo uza kuba khona mhla zili-13 kuthi wesithathu njalo ngokugcina uza kuba khona mhla zili-15. Ngimele iStudio 7 kuBulawayo uJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzenzakala kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Abazali beZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Le bon, on va rouler ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.